Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ijono njani mthokazi omuhle, siyalamukela umsakazo weStudio 7 namhlanje ngesonto. Mhlaziyisithupha kuNkwenkwezi 2018, igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, ikomishini eqhuba ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi akwenzakali ukuthi abantu bahlole amagama abo kugwalo lokuvota olwe-voters roll ebulenjini be-intanethi.
Siyabuza kwe-online ukuthi lakuqakathekile ukuthi sihambe ne-checkmenoji, but besibone ngani asikho ready ukuthi abantu ba-checke online ngoba asile ama-computer network ilizwe lonke.
Amalunga ebandla le-ZANU PF anqotshwe kukhetho lwama-primaries kwezinye indawo zelizwe asefike komlindi uyacina.
Bona abantu abavela kuphumulile ngabantu esingabafuniyo, njalo ngaze baphinde siyabakhipha. Thina sesikhetha abantu esibafunayo eMouth South. So iriyala incedulu iyabisela nje ukuba kunjalo.
Umongameli webandla le-MTCT uMnumzana Nelson Jamisa wethekelela ilizwe leBhilitani. Salethulela lezemidlalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ikomishini eqhuba ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi akwenzakali ukuthi abantu bahlole amagama abo kugwalo lokuvota olwe-voters roll ebulenjini be-intanethi. UMnumzana Qhubani Moyo, omunye wabakukomishini le, uthi izethi kayilamandla okuveza ugwalo lolu ebulenjini be-intanethi okwamanje loba kungenzakala lokhu esikhathini esilandelayo. Lokhu kulandela isicelo esenziwe ngabantu lenhlanganiso ezibona ngokhetho ezifisa ukuthi kuhlolwe amagama kugwalo lokuvota kusetshenziswa ubulembu be-intanethi. Izeki ithi abantu bazahlola amagama abo kugwalo lolu olusanda kulungiswa kusukela mhlaka 19 ngoNkwenkwezi. Akesizwe uMoyo exoxa ngalolu daba le-Studio 7.
Esikulungiselele njengekomishini ukuthi abantu baye-check amabizo abo physically kuma-hard copies azabe efakwe endaweni lapho umuntu abhalise ukuthi uzavotela khona. Singathi nxa wathi ubhalisa wabhalisa wathi uzavotela eMagogo Primary School, ibizo lakho leyo likhona eMagogo Primary School, hamba uyeli-checka khona lapho. Siyakuzwa kwe-online ukuthi lakuqakathekile ukuthi sihambe le-technology, but besibone ngani asikho ready ukuthi abantu ba-checke online ngoba asile ama-computer network ilizwe lonke, kutho ukuthi kungagcina kuphambaniseka khona lokho. So for now sizasebenzisana nale-i traditional methods abantu bayazikhangelela sili physically.
Umuntu ehlala kwele South Africa kumbe kwele Britain kumbe Melika nxa wabhalisa, so kumele abuye ekhaya azokukhangela khonoko?
Nxa esehlule ukubuya uzacela umuntu amkhangelele ukuthi hayi uGibbs Dube izake likhona sibe lisiphele kuhle khonaphana emadlambuzi. Unfortunately kathesi asikho well equipped enough ukuthi singayenza i-online given ukuthi asikho well developed technologically to be able to network ama-computers that wonke ilizwe lonke ukuthi senze khonalokhu okufunwa ngabantu. Kodwa siyakuza khonalokhu, kuqakathekile, is something that can be considered for the future.
Ye, nxa umuntu asithi-ke usehambe wakhangela wabona ukuthi ibizo lami Moyo kalizange liphele kuhle kumbe kwenziwe khonokho engikufunayo, kambe angamfakela isikhalazo sami lisithathe sinjalo?
Ye, nxa kubonakala ukuthi ibizo lapha lisiphelanga kuhle kutho ukuthi usuza-aplayela ukuthi usuzacela i-correction ukuthi kube corrected. But esikwaziyo ukuthi i-majority of ama-Zimbabwean akhona lapha ekhaya ngoba i-registration was being done for umuntu ukuthi ahambe ayezibhalisela ewadini yakhe la avotela kona. So I don't think we're going to have ama-cases amaningi abantu abakhatshana abangehleki ukuthi bahambe bayeverify.
Kambe abantu bazanikwa yini i-voters roll ukuthi umuntu ayibambe, lama-party sibili amabandla atshiyeneyo azayiphiwa yini?
Ya, amabandla avunyelwe ukuthenga i-voters roll, baphiwa i-hard copy lokuthi abubhale emaphepheni, baphinde futhi bakwanisa ukuthi nxa efuna athole i-electronic voters roll. Ama-parties akwanisa ukuthenga, but also lawe ngakuthi uyi-independent candidate uyavunyelwa ukuthi uthenge. Akula muntu ozayalelwa ukuthi athenge i-voters roll ngoba efuna ukwenza thina i-transparency, wenzele ukuthi ngabe lokukhona nawukhona nxa ukhetho seluphelile.
Lo umnumzana Qhubani Moyo okukhomishini yeZimbabwe Electoral Commission obekhuluma le-Studio 7 ekoBulawayo. Amalunga ebandla lezanu-PF akhe phansi kukhetho lwama-primaries esabelweni se-Metropolitan South asefika komlindi uyagcina kulandela isinqumo sebandla leli sokuthi kalusoze luphindwe ukhetho lolu. Intethela izindaba yethu u-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Abangcwetshwe bokukhetho ababalisa umphathintambo wezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bednico Ncube, umgcinisihlalo waleli bandla kulo mhlubulo umnumzana Rabelang Tshweni kanye labameli bedale lephalamende sebethelwe ngamanzi ngemva kokuba amalungu edale lepolitibureau ethethe isinqumo izolo sokwamukela impumelo yokhetho lwama-primaries esabelweni lesi. Idale lepolitibureau lithe ukhetho lwama-primaries luzaphindwa ezigabeni ezilithumi kuphela emashonaland west, emashonaland central ledolobheni leHarare. Abameli bedale lephalamende abayisishiyagalolunye banqotshiwe kukhetho lolu, njalo abalandeli bebandla leZANU-P F bathi babakhiphe ezikhundleni ngoba kungelantuthuko ekhona kulesi sabelo. Kodwa omunye walabo abanqotshiweyo umnumzana Malaki Nkomo uthi labo abatsho njalo abazi lutho.
I-development yona ngokwayo ivele ivelela kurhulumente. Nxa usithi u-MP kasebenzanga, you are not attacking me ukuthi mina bengasebenzanga. U-MP uzasebenza athini? I-CDF kade ingekho, izimali zangkhona urhulumente umkhonomi wangkhona lapho umthunjani. So ungeza umuntu ethi ukuthi u-MP kasebenzanga angaba ngumuntu oyabe engakwazi ukuthi umsebenza MP ngo-1, ngoba thina abanye sesisuke eParliament sesingele eParliament sakubona ukuthi uba ngu-MP kujona. Akutho ukuthi wena ngena esikhwameni sakho, akutho ukuthi wena yenza ezinye izinto.
OkaNkomo ugcizelele sithi babophanga sikhwili ngokunqotshwa kwakhe ukhetho. Uthi ingqobe sezisalele laba abanqobileyo ukuthi banqobe ukhetho lwesizwe.
Lwani kade kuphikwa ama-teams ukuthi khona bani ozaqondana lani le opposition. So now we are going to see how strong those people are versus in i-opposition. Sesizabona after elections ukuthi khona i-team yethu esiyisethileyo thina njengeZANU-PF, is it going to fight iwine? Ngoba thina what we want to do ukuthi sithole i-13 out of 13 njengoba thina sasetha that president ukuthi khona thina we are the winners. Lapha sesikhitshwe ngabanye bethu who we believe ukuthi they are far much better than us, so they are going to face the other team.
Emhlanganweni ePolitibureau izolo umongameli Emmerson Mnangagwa bobe bayicebisa abanqotshiweyo ukuthi bamukele impumelo yokhetho esithi ibandla leZANU-P F libandla elilandela intando kaZulu. Umnumzana Thabani Moyo, omunye wabalandeli bebandla leZANU-P F, uthi liqondile inyathelo elithethwe libandla leli ngoba kuvele kusinwa kudedelwana.
Umbono lo ngibona uqonde kakhulu ngabule rira. Wabona abantu abavela kuphumulile ngabantu esingabafuniyo, njalo ngaze baphinde siyabakhipha. Thina sesikhetha abantu esibafunayo eMath South. So irira ayincedi lutho, iyabisela nje ngokuba kunjalo. Esingamthandiwa sisamthanda.
Umnumzana Obert Mpofu wabona ngokukhutshwa kwenhlelo ezithiyeneyo kubandla leZANU-P F uthi ukhetho lwama-primaries kalukhutshwanga ngemfanelo endaweni ezimbalwa.
Iningi lawo wonke, I think about 95% kwenziwa kuhle, but kwaba namanye amalutshwane agcinese sekuthiwe ayekhangelwa mutsha masinyane kuyona liviki eqalisa namhla alungisiswe kungabi ukuthi singase sigena impela viki sekureportiwe kwenziwa konke okumele kwenziwe.
Uthi alusoze luphinde ukhetho lo legwanda njengalokho okufiswa ngabanye abantu.
Athe slow commissioner eGwanda ubhalile umbono wakhe lama-reports kade wazuza wanika ama-recommendations akhe amaningi akhona avunyelwe i-Polit-Bureau avumelela, but abantu sikhathi sonke bayakhonona nxa into zingahambanga ngendlela abazifunayo.
Iningi labomakhuzi beZANU-P F banqotshiwe ukhetho lwama-primaries njalo basele bekhala ezimathonsi besithi baqiliwe. Ngimele e-Studio 7 eMajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Yebo yebo yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingaqhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umnumzana Nelson Chamisa umongameli welinye lamacele le-MTCT wethekelela kwele-Bhilitani lapho aza kwethula khona umbiko oqakathekileyo endaweni okuthiwa yi-Chatham House. Okwamanje wenza imihlangano etshiyeneyo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eBedford. Sixoxele umnumzana Owen Muganda unobhala jikelele webandla leli eBhilitani othi bazakhuluma loChamisa ngokwenzakala eZimbabwe.
Ukuthi njengabantu abangekho ekhaya singenzani ukuthi sincede ukuthi lathi sibe phakathi kokukhula kwelizwe, especially that thina sikhangelele ukuthi come September uChamisa abe sengu-president wethu. So kumele sikwazi ukuthi singamnceda kanjani kathesi endleleni lapha ahamba kiyo, lokuthi nxa after September esingu-president lathi njengabantu abangekho esingaphandle kwelizwe singayenzani.
Elingani lingamnceda ngakho kuyini?
Silezihlobo ezikhona ekhaya, silabantwana abasekhaya. Njengabantu abasekhaya kumele sithi noma singathumezela okuyimadlana siyabe sibatshela ukuthi hayi likwazi lapho eliyavotela khona, ukwenzela ukuthi labo bekwanise ukuthi benzeni ikusasa kwabo ibe lethemba elihle ngokokuqala. Okwesibili ngokuthi nxa kulamarali kumbe kulento ezimele zincedise ukuthi siyenze, lathi sibone ukuthi singancedisa ukuthi senze ukuthi abantu behambe kumarali bezwe ilizwi elizasitshengisa ukuthi umgwaqo osuya kuyo unjani.
Kwezokuvota-ke liza kuphatha njani nxa selikhuluma laye umnumzana uChamisa?
Umnumzana uChamisa akakangeni kuhulumende and abantu bezanu bayala ukuthi thina esingaphandle kwelizwe sivote, kodwa siyabe sikhangelela ukuthi come September esengumthungameli wethu laye kumele ekhangele ukuthi abantu abangezu iZimbabwe ibe yiZimbabwe yabantu bonke labangaphandle kwelizwe esinike lathi imvumo yokuvota.
Ubona ngani kungenzakala khonokho?
Ngibona nakufuza kwenzakale kathesi, kodwa sisiya phambili ye ngoba amanye amazwe akusadaki anika imvumo abantu babo ukuthi bevote. So kuyamangalisa ukuthi kuyini okungesilakithi thina abantu bekhaya eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Owen Muganda unobhala jikelele webandla le-MTCT ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma le Studio 7 eseBedford kule Bhilitane.
Senganamasiko wenziwe manje lobaba mkhulu babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngemitshado edilikayo ikakhulu kulabo abahlala emazweni. Ukuze sihlaziye lolu daba namhlanje ke silo mnumzana David Mkhabinyana Ngwenya kanye lonkosikazi Sakhile Liline. Lezi zingcwethi zamasiko esintu. Singathi madube kwenziwa kuyini ukuthi kulezi nsuku kube lenhlupho zonke lezi?
Sekokuqala ukuthi abantu ma behlangana bahlangana abanye kube le mali phakathi bahle bagijimele ukuthi bathathane bahlale bonke kangabafundane. So imali yani ngathi siya phambili siphela umuntu uyakuhlala lawo umazi ukuthi ngumuntu omthethe ngaphi ngumuntu umshado uyachitheka. Kukati umuntu ungahlalangana laye lithandane lichove isikhathi eside lifundane umfundi ukuthi ama-weakness akhe kuyini okunye lokunye kuyini angakuthandiyo kuyini akuthandayo. Beningangithiwa umshado njalo ungahlala kodwa lokho pho kuthiwa isivukampunzana selisekala lonke alikafundani njalo kule mali involved kuba le-problem. Abanye ukungahloniphani ezindlini umama uyakwanisa ukuthi ethethwe engakathathwa ke ngumama o-right umama wesizini athi ma esethethwe sifakwe endlini ngasapheki ngasawatshi engumama ohambayo hambe imali ayinini uthiya abantwana bengela muntu akasahloniphi sengobuya kumbe ngama-50-50 yona la asebona lezinsuku umshado njalo lawo lakhe.
Baba Ngwenya nantu daba khonapho.
Mbono umaduba uqinisile sibili ngoba
abantu bakhangela ukuthi uGeorge lengumchadayo ulani ngizazuzani, noma uGeorge echada laye eke waba lomfazi ulendlu usezafuna ukuthi achade laye laye ukwenzela ukuthi ayethumba impahla zikaGeorge lempahla zalo umufa amtshiyileyo. Kutsho ukuthi okwalezi nsuku omama bakhangela inotho yomuntu, njalo lo siko lalo alusalandelwa, lusekho ukuthi nxa umuntu echada nje wenzani. Omunye engathi nxa sokulotsholwa khonaphana uzethi hhayi khonokho esawukhiphayo sokwanele. Kanti-ke konke lokhuyana imitshado yonke ilinto lamalobolo kwenza ukuthi abantu bazinze bahlale ndawonye, kuhlangana amadloza komama, kuhlangana amadloza kobaba. Njalo nxa betshadile benza njalo, kuyadingakala ukuthi bacolwe nxa belobolile, ukwenzela ukuthi inkomo yokucolwa liyana ehlatshwayo iyabe ihlanganisa amadlozi akoGeorge ngapha lakoNdebele, kwenze ukuthi umtshado lwana uzinze ungaze waphephuka emoyeni.
Madube, kuno kukhulunywa ngubaba sizwa kuthiwa kuqakathekile, kodwa ke kusayenziwa yini ukuthi kuzokuthiwa ke amadlozi kumele ahlangane into ezinjalo, kumbe vele lapha kusekho konke lokho?
Lokho vele kodwa kukhona, ngoba anti kuyacolwa kuhlale phansi abadala kulotsholwe kuphuma inkomo, noma abantu sebesithi benza into zesikhiya, but into zesintu vele akunalapho esingazivalekela khona. Into ezikhona ezenziwayo esiphila layo esingeke sehlu ikwanisa ukuthi sehlukane lazo, it's always into ezikhona eziphila. So asingeke sithi akusayenziwa, kuyenziwa, kukhona. Umntwana angaqanyela unyawo lapho aqanyelwe khona isisu siyabiwa, acolwe kuhle. Ngokho kade kuthiwo kumbenye ukuhlanganisa amadlozi ngendlela enjalo.
Ye, nxa sesigakela futhi siya phambilini baba Ngwenya, pho nxa ungathiwa abantu ubalaye bo laba sibili abathetheneyo, ubatshele sibili iziqondiso zokuthi nxa lifuna ukuhlala kuhle kumele kulenze lokhu lalokhu lalokhu ngamafitshane baba?
Ngibona nxa bethathana kufanele ukuthi bakwazi ukuthi kule mkhuhlane evelayo. Imikhuhlane evelayo yiphi na? Imikhuhlane evelayo uzafica ukuthi indoda isisehluleka ukuya emacansini. Isisehluleka ukuya emacansini, kufanele ukuthi behlukane. Kanti izolo bekunganjalo, umthandile wamfanele umthande lanxa eseyisilima. Yikho njalo kudala ukuthi uzokuthiwa indoda ibulele umfazi lawo yazibulala. Ungathi uyakudingisisa uzafica ukuthi umfazi lwana obeligabazi wamtshela ukuthi laba bantwana abasegumeni lapha awubazala ula mntwana la.
Madube, uyathi ubaba lapho uthi hayi kwesinye isikhathi uzezokuthiwa ke ihloko akalisagamuli phela, sokucina kuhlupha umama icine tshela ubaba lokhu lalokho. So ngamafitshane ungathini?
Ye, kuyahlupha sibili, bayenza njalo. Umama uyabe sengasabekezeli, sengasakwazi nxa kuthiwa bekunandini lebubini yabe kutshona, yabe sebona ukuthi hayi angabekezeli, hayi kuzamhlupha.
Ye, zulukani ndaba, ndithathe ithuba leli ukuthi ngibonge ubaba uDavid Mkgabanyana Ngwenya, inyanga enkulu sibelelo dumo. Ngibonge njalo ke umama usakhile liline uMadube khona ngale ke kule Botswana. Ye, zali siyaqhubeka ngodaba lolu ke ngeviki ezayo. Okwamanje ke sendilitshiye ezandleni sikaMike Hobe okwesikhatshana kuhlelo lwabatsha.
Yebo, 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 mthwaka zomuhle. Sesigibana ke kuhlelo lwabasakhulayo. Mina nguMike Hobe. Namhlanje kuhlelo sixoxa lomnumzana iPhithule Maphosa, ongisakhulayo oyisikhulumeli sebandla lezaphu okhangele ukuncintisa kukhetho kulumnyaka. Masambeni kuye siyezwa okuningi mayelana ngomkankaso wakhe njalo ibandla lezaphu. Ngiyakwamukela kuhlelo Maphosa, unjani mnumzana?
Ngiyabonga, ngiyaphila mnumzana, unjani?
Hayi, ngiphilile. Ulasi isifiso sokungena kukhetho kulumnyaka, uncintisa ukuba lilunga ledala lephalamende ngaphansi kwebandla lezaphu esigabeni seBulawayo Central. Awungitshele ngamafishane ngalokho.
Hayi, ngingathi yikho konke nje konoko ukubana ngikhethiwe ilibandla lami ukuthi ngibamele esigabeni seBulawayo Central. Kuyikuthi ibandla lami likhangela kakhulu ekuthini abantu abatsha kube yibo abaphambili endabeni zokukhokhela kwelizwe lesigaba. Kuyikuthi sizama ukuthi silungise indaba ye-leadership renewal across the board within our political parties. Lasezigabeni zethu lapho esikhona sithole ukuthi amanye ama-solutions adingakalayo eZimbabwe lasesigabeni esihlala kizo lokali asebantwini abatsha yibo aba-innovative njalo yibo aba-flexible ukuthi bakhangela amasinya bebone benandelele njalo bethole amacebo yokulungisa ama-problems esilawo. So yikho okwenza ngaba yi-frontrunner ukukhetha ama-candidates laphana nagcina sengiphumelele ukuthi ngimele iBulawayo Central.
Silokhu sikudaba lunye labatsha njalo kwezombusazwe, ungabheka amanye amabandla kwele Zimbabwe sokulobu budlwangudlwangu ngenxa yokuthi abantu sebefuna isikhundla. Amanye ababandla vele abasakhulayo amathuba okuthola isikhundla akhanya nganawe khomahle. Kubandla lenwele zaphu ngaphandle kwakho, bakhona yini abasakhulayo abaningi abazancintisa ukukhetho lolo?
Kakhulu bakhona abaningi ngapha nje few names silo Future Msebele ozamela entumbani Makandeni lase emakhandeni kuwad 11 koBulawayo silo Parliamente Mlingo umuntu osakhulayo, eCholocho silo Mthabisi Mlingo ozamela eCholocho South, siphinde siHarare silo Vitalis Bafana ozamela iKwazana mangaphambanisi, eGwanda South eKwanda Northamini silo Ndodana Umoyo ozamela enye icouncil iwadi khonaphana. Baningi abantu abasakhulayo abamela ama-constituencies especially this election kuzapho ngoba i-deliberate attempt esayenzayo njengebandla ukuthi si-prioritize ukuthi abantu abasha bethathe ama-leadership positions.
Uyazi Maphosa, kulabantu abaningi abadala abathi ezombusazwe izinto zabadala kuphela, bona babona ngani izinto zobukhokheli abasakhulayo akulandawo yabo khonapha. Wena uthini ngalokho?
Akulona iqiniso ukuthi politics ngabantu abadala the world over. Nothing buya khonapha eZimbabwe zange kuhamba amanga lababa kutshoyo, ngoba sinakhangela i-liberation struggle eZimbabwe yadiwa ngabantu abatsha. Akekho umuntu owayekhulile laba ababa ngamabutho on both sides izikale zandla belwela iZimbabwe balutshwane ababesebekhulile, but nakukhula kwankona babengakafika ama-50 years. So if bona maba benelisa ukuthi belwele ilizwe beze belithole bengabantu abatsha, yiphi-ke politics efuna abantu abadala now that sesikhululekile, sesiku-independent? Mbona ingani ngabantu abayisikhwaba, ngabantu abafila ngathi bafila entitled to everything. Imicabango enjalo kudalela abantu abakhulayo kakhulu abamanje udubo ekungeneni kwezombusazwe.
Eshu yazini Maphosa, ingxoxo yethu imnandi kakhulu mnumzana. So esiza kwenzayo ngevikezayo saqhubekela phambili ngayo. Okwamanje isikhathi sesesiphelile. Ngiyabonga kakhulu mnumzana, bekuhle ukuba lawe kuhlelo lamuhla. Masidibane ngevikezayo. Mthwakazi muhle, nxa usanda ukungena kuhlelo usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo mnumzana iPhithule Maphosa ongisakhulayo oyisikhulumeli sebandla leZaphu othi uzangena kukhetho encintisa esigabeni seBulawayo Central. Bafethu isikhathi du, masidibane ngevikezayo. Olivalisayo ngumike Hobe.
Siyabonga ke Mike Hobe. Ake sizwe ukuthi uNtungameli Nkomo usiphatheleni lamhla kwezokholo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Umbhalweni lawo namhlanje ngikhangele kwabase-Efesu ichapter ka-6 ivesi ka-10. UPawulu lapha ukhuluma ngokuthi sihlome ngezikhali zikaKristu. Uthi yena elokugcina-ke, gcinani enkosini lasemandleni ayo amakhulu, hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze libe lamandla okumelana lobuqili bukaSathane. Ngoba kasilwi lenyama legazi, kodwa sila lembuso, lamandla, lababusi balomhlaba omnyama, lempi yemimoya emibi yaphezulu. Ngakho-ke hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze libe lamandla okuma ngosuku olubi, lokuze kuthi lapho seliqede umsebenzi wonke lime.
Akho kumele sinanzelele ukuthi nxa umuntu esiba ngumKristu kuthi ukuthi uya kusungene empini. Abantu abaningi khonokho abakunanzeleli singacabanga ukuthi umuntu olisotsha ongena empini engaboni ukuthi usephakathi kwempi abezihambela nje. Siyakwazi ukuthi umuntu onjalo uyakwazi ukuthi adutshule kuhlavula ungene ahlafele khonapho. Ngakho usizo lukhona ukuthi abantu abaningi abazithi ngamaKristu baphila impilo yabo bengananzeleli ukuthi bona vele baphakathi kwempi. Yiphi impilo esilayo? Okokuqala kumele sinanzelele ukuthi impi esikhuluma ngayo ayisompi yenyama, ayisompi yokuthi ulwa lomunye umuntu, kodwa yimpi njengoba uPaulu lapha echazisile ukuthi simelana lemimoya emibi. Le mimoya siyibona-ke isenza eminye imisebenzi yayo ngabantu, kodwa kumelanga thina sizondele umuntu kumbe silwe lolowo muntu, ngoba lapho uPaulu uyachazisa ukuthi thina vele kasilwi okwenyama, silwa okwani okukamoya. Ngakho iziphi izinto eziqakathekileyo okumele sizinanzelele? Mbona ngani izintathu. Okokuqala, uPaulu uyasikhuthaza lapho ukuthi kumele sihlome izikhali zonke ezikaNkulunkulu, azangathi ezinye uthe zonke, ukwenzela ukuthi sibe lamandla okumelana lobuqili bukaSathane. Ngakho abazalwana abaningi bahloma ezinye izikhali zikaNkulunkulu kumba babakwazi ezinye izikhali, kodwa lapho uPaulu sikhuthaza ukuthi kasibe lazo zonke izikhali zikaNkulunkulu. Lokhu kuqakathekile. Okwesibili, ukunanzelela ukuthi kasili le nyama legazi. Abantu abaningi bajayele ukulwa labanye abantu umuntu lo esetshenziswe nguSathane. USathane siyakwazi ukuthi uyangena emuntwini, uyangena kumumo owehlukeneyo aqalise ukulwisana lawo. Engalwisana lawo ngemuli yakho, engalwisana lawo ngabangani bakho, engalwisana lawo ebandleni. Ngakho wena into eqakathekileyo ukuthi unanzelele ukuthi hayi, lapha sokungusathane, aso Madube, aso Svanda, kumbe umuntu lo kaso Mpofu. La umpofu usefuqwa nguSathane, ngakho wena awuli lo mpofu, ulwa lo Sathane ongemuva kwampofu. Ngakho kakudingakali ukuthi uzonde lowo muntu. Kumele ukuthi wena ube kwazi hayi, mina lapha sengisilwa lo muntu lo okuthiwa nguSathane ofuqe umuntu lo olisana lami. Ngakho silwa njani layo uSathane? Yikho kuqakathekile, kumele sikufunde lokho. Ilizwi likaNkulunkulu liqakathekile. Abantu abaningi abalazi ilizwi likaNkulunkulu. Yikho lapho uPawulu esithi bophanini lifake-ke ibhanti leqiniso, khona kuyilizwi likaNkulunkulu. Njalo uyakhuluma ukuthi ilizwi likaNkulunkulu linjengomhedla emoyeni, yilo esilisebenzisa liba njengomhedla. Manje nxa ungalazi leli lizwi likaNkulunkulu, futhi lowo mhedla awulawo.
Akuyiqibe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu. Sithandazela wonke umuntu olalileyo ophakathi kwempi. Ngiyathandaza ngegama likaJesu ukuba igama lakho Jesu alibe yilo elibasizayo ukuba banqobe. Igama lakho Jesu alibavikele. Igama lakho Jesu aliguqule izinto. Ngegama likaJesu yathandaza. Tholani ukunqoba. INkosi libusise.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useniswa.
Siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo. Sibone ke ezemidlalo lamhlanje. Iqembu le-Islanders linqotshwe nge-ZPC Kariba 2-1 emdlalweni weCastlilaga Premier Soccer League lamuhla. Iqembu le-Dynamos lalo linqotshwe 2-1 ngile Harare City emdlalweni ofanayo. Singalehlukani wothi sibone ebezikhokhela lamhlanje. Ikhomishini eqhuba ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi akwenzekali ukuthi abantu bahlole amagama abo kugwalo lokuvota ole-voters roll ebulenjini be-internet. Amalunga ebandla le-ZANU-PF anqotshwe kukhetho lwama-primaries kwezinye indawo zelizwe asefike komlindi uyacina. Umongameli webandla le-MTCT uMnumzana Nelson Chamisa wethekelela kwelebhilitane. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngoKip Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.